akokuqala umntana lowo mncane okuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethwa ubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesithiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamfile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe kuyinto ezisho ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasithiyayo la bebeletha bebancane kangaka kuyinto ebuhlungu kakhulu kuyinto ebuhlungu kakhulu ngiswele la mazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka
siyabona ukubana asikho kwakuqala lokhu kusenzakala sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni kodwa-ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha
le nto sonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kuluthwane esikuzwayo lezindabeni kuluthwane ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokhu okwenzakaleyo and ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibone abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayithwa lasezibhedlela begcine besithiye emhlabeni kumnyaka ophelileyo futhi sike saba le ngxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana belethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungena emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka obaba laba abakwenzayo bona ngokumntwana le 15 years siyimazi engaphansi kweminyaka le evunyelweyo engu-18 years so obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniwe ngabona sowuphuma emaphephandaweni lasemsakazweni kutho ukuthi sokuze kwaba nomunye osithiyayo kodwa abangasithiyo bangaka ababelethayo abalama-14 years abalama-15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo
kungakubangelwa yini yikhona okokuthi umongameli emasontweni uMnangagwa laye usonta isonto yonalo
lokho kokuthi umongameli welizwe lasezimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya le mbuzo ukuthi umongameli uma esiya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeka emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena futhi kusinikasenza sihale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza le mkhuba bengabothwa akusikho yini ukuthi ngoba uprezidenti useduzane labo useduzane nesonto labo mhlawumbe uprezidenti njengoba laye mhlawumbe kubula ilunga lalawo masonto kuthi uthi uvumelana nawo lo mkhuba omubi kangaka esiwubona usenzeka emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona vele kusithiya sinemibuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mibuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli wasezimbabwe ukuthi yena nxa esike emasontweni layo ethole abantwana abangaka bengabomama bemizi abantwana abangaka beqhuba izisu bekhulele bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ukuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba abadala kangaka uthini ngakho yena njengomongameli siyazibuza lokho yimibuzo futhi esifisa ukuthi ngani thokosa isikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi uma efika lapho ufika thini uyabuka yini umhlolo ongaka noba uyawukhuza